So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 7 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tswangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe.
Ukuyaqhawula kukamthandeka ngomkhuhlane wakhe ngakutsho ukuthi kuzafanisale emabhala ngakutsho ukuthi kuzokuzaba nemithi esibhedlela esikufunayo thina kubaumnangagwa upresident lanxa ehambe wabona ubaba uTswangirai ukuthi kaguquli inhlalakahle kazulu yasezimbabwe.
Sile ngxoxo lomkhokheli wemthwakazi Republic Party kulandela ukubotshwa ukutshaywa lokukhululwa kwabo betshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa.
Amabandla nala agoqela izanu labo Tswangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula abakhuluma ngento ezinjeni uhlupho ze-education lama-employment opportunities athethwaniwa abantu bempumalanga bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa komkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa ekhatshwe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kalutho lutho kwezombusazwe ngoba bekuyikumbona nje njengesiko lesintu nxa omunye egula. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isehlakalo lesi asikhombi ukuthi ibandla lakhe lisebenzelana lelezano PF.
Hayi, lokhu angiboni ukuhambelana nokusebenzelana. Esintwini uma umuntu egula, sonke siyaphuma xa esesibhedlela, uyasibona sonke siludwende sisiyambona. Yiwo amasiko ethu esintu ukuthi nxa umuntu egula sihamba liyembona limxoxise limkhuthaze limphathise lapho liphathisa khona. So uhambe nje ukuthi ayibona sonke siyazi ukuthi ubabuTsvangirai watshela umhlaba wonke jikelele ukuthi unomkhuhlane wecancer. So ulokhu eselatshwa, so bekuyembona ukuthi besizwa njani njalo kuhamba njani. Ayisikho ukuthi besisebenzelana ngezombangazo. Hayi,
uyabuyela ukuyelatshwa njalo kwele South Africa. Lina njengebandla libona ingane uzabuya nini njalo uzaqalisa nini ukukhuluma labantu?
Hayi, lokho ngakuthiwa ngomlimi ezawutwenti lathi ngoba ukugula komuntu akulamuntu okwaziyo ukuthi uzaphola nini. Imithi izasebenza kuze kuphole nini. Sizabona ngomsebenzi wabodokotela ukuthi sekemelaphile emuntu epholile olu uzaphola nini athatha ngemsebenzi ngeke sabakwazi. Lokhu kusemandleni amadokotela nemthandazo le esiyifakayo ukuthi aphangise ukuphola abuyele emsebenzini.
Abaningi bambuka umnumzana Mnangagwa bathi wenza kuhle, uzaba umkhokheli omuhle, ingani yena sesebenzisa umkhokheli wenu ukuthi azuze usekelo ebantwini. Lazo zonke nje inhlelo zikahulumeni azenzayo, kungani yena uvele sokuyikukhankasa? Uthini ngalokho?
Angaba kuyinjongo yakhe, kodwa udubo lukhona ukuthi ukuyaqhawula kukamthandeka ngomkhuhlane wakhe ngakutsho ukuthi kuzafanisale emabhala ngakutsho ukuthi kuzokuzaba nemithi esibhedlela esikufunayo thina kubaumnangagwa upresident lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai ukuthi kaguquli inhlalakahle kazulu yasezimbabwe. Ulokhu engene esihlaleni asikaboni nethi nje nomehluko nje othi ngoba lakhathi elizwe lengikhandile ebhenki usiyadinga izimali nafika ngaphiwa $20.
Unkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT sixoxelaye ekobulawayo. Ukusilela kwemali kubikwa kulokhu kuqhubekela phambili elizweni lanxa uhulumende esithi wenza imizamo eminingi ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana George Nkiwane ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi usichasisela okwenzakala eGweru.
Hayi, awukabi ngono. Akona into vele ethanya ukuthi vele ngalapha kungono. Vele kuyafana lapho mina kophelileyo nalo. Hayi, kithi ayitho lakali. Amagama amaningi nje ngalathi singenazama ukuthi ngenza kuyisavele kwami njengomuntu olapho ufuna ukuyena ukuthi kuhamba njani. Amabhanki amaningi azibeleleka kunamakhadi lokho ukuthi kunamba bani kunamba bani. Ngangathi bafuna ukunika abantu abangu-70 bayanika kungamakhadi khonokho. Vele okazama ngingivasana ngibetezaa ama-7 ngibetezaa amasikhathi bani. Ngathi kunesifiso lokho nakhona kuna bona abasebenzi nabantu bethu. Kuna amabhanki amane, hayi ngamanye amane, vele amanye akhona kune khawula khethi, kuna amanye khawula zase ngane vele imali yakho layo yayo.
Kodwa abantu baba bedlula yena leyo i70.
Abantu bayelana ngokumangalisayo. Yiwo ke sebenzi vele abantu ikhetha efuna ukuyisebenzisa. Uyabona ukuthi ukuthepha siyathola iphasizini. Bathi asithi ngokukhulu ukuthi senze kungamakhethi, kathi bathi kwenzani semakhaya. Ukuba ufuna ukuyikhipha ibhidana la. Kona lo mbhidana lokho ufuna ukusebenza ngibhidana ngoba kwemakhaya. Awuthori.
Intengo yempahla ke.
Ngizokuthatha nje ukukhuluma nje ngokuzaba ukuthi nyama ngikandi intengo yezinto kukhona kuyini okuhluphayo. Ngoba ukuningi akuhluphe lapho futhi ukukhwelela ukuthi lokho sokukhwelela. Uthi ngisolo ukuthi andifika kukhoza kuyini. Even namabhasi ethi ngizifutha ngayo. Yemakha yethu ngoba kuzoba ukuthi sifanele ama 50 cents kwemtenzini. But okunye lokho kuyekhwekhwe kanti ekhwekhwe yona le. Last week ngakade ngathi $2. Kanti yizinto ezifikela lezi isiphela le singama $20 noma ngoba ukuthi kuyini lokho okukhulile kwenza ukuthi iphakathi kwale kanje konke nje ufuna ukuthi umuntu ubathe imali ukuyakhwela into ebalazi ukuyini lokugcizayo
kodwa abantu nxa likhuluma labo bathini balithemba yini lo hulumende omutsha
ufuna ukuthi ukuthi abantu bekhathele nje laba la bayamuthi zibhethe njengomuntu wabantu esikhuluma nabantu ye uyakhuluma nje ngingabelele ukuthi ukuthi ngoba izinto but ukuthi ngithina njengamazibabuye nje ukuthi sethemba ngesisimo ya 7 years ekhambeni labantu abaliqambela amanga everyday kuzanto bayozilungela mina libona ukuthi avela kule ngoba so lokho esikho abantu abane ngeveri abasakwazi ukuthi umuntu ayenze into ekhangela ukuthi ah uthanda sibone ukuthi uhamba njani
lowo ngumnumzana George Nkiwane ingcwethi kweziphathelane lezi sebenzi sixoxelaye esegweru
Sanibonani balaleli be Studio 7 siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhohlwa uhlelo lwe live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ku 13680 la ku 15460 frequencies siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele
Ivandla lemthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ngoba lizancintisa ezigabeni ezithile zelizwe kulolu khetho lokho kulandela ukubotshwa ukuchaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla azetshengisele esontweni obekukhonza khona uMongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo Sixoxa lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo
Ivandla lemthwakazi Republic Party li kuliqinisa ukuthi sizangena ekhethe elizayo kodwa sizagcina kakhulu eMathebeleni North kokulawayo eMiglenzi laseMathebeleni South ngoba lezi kuyizo izigaba esithi thina kuomthwakazi so kulapha sizafaka khona amacouncillors sifake ama members of parliament njalo kuliqiniso ukuthi sibhizi kakhulu ngama rally kusukela ngoJune last year kuzofika kathesi kusiya phambili sithengisa ibandla lethu ebantwini abayibo abaqhayekathe kakhulu ngoba yibo abazavota inhlanhla yethu-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi amabandla amaningi abevele khona ku-political field yeZimbabwe esicabanga ukuthi akulanto entsha abayitshela abantu kumbeni abayithembisa abantu ngaphandle kwalokhu i-MRP ekuthembisa khona abantu okuvele kuyinto emqoka kakhulu ezaletha i-permanent solution kuma-problem a-affecta abantu bemathebeleni le-Midlands kakhulu sinanzelela ukuthi imathebeleni le-Midlands inothe kangakanani kodwa ama-resources ayo udliwa khona le-ARR ngapha abantu bakithi besala bengela lutho okwabo besiba yikuvota kuphela
siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayabuka umsebenzi eliwenzayo ikakhulu okukhuluma ngodaba lwegugu rawundi ukuthi lulungiswe lokulwela amanye amalungelo aphathelane lobandlululo. Kodwa usekelo lolu lubona ngani luzafika yini kwezombusazwe kumbe bathanda ukuthi libalungisele khonokho kuphela kodwa bengalixhasi kukhetho?
Bayasithembisa abantu ngoba kulento eyi-1 kuphela engenzakala ukuthi iZANU PF njengoba sikwazi iqhubeke iriga ama-elections. Njalo sekunanzela ukuthi njengoba kwabuza le-MDC special le ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai, thina esikunanzeleleyo ukuthi abehlukananga kakhulu leZANU PF. Othola ukuthi kuthola ukuthi isikhathi esiningi iZANU le-MDC njengoba namhlanje ubonile kumbe lizwile ukuthi Tsvangirai labo Emmerson Mnangagwa behlangene, uyazibuza ukuthi kade vele kuyini okubahlanganisayo uTsvangirai eyi-opposition. Esingasikhangele sicabanga ukuthi izikhathi eziningi abantu labo babili babe vele behlangana ngokuqila imathibeleni njengoba bakwenza ivinda ngesikhathi se-GNU ukucabanga uNtambara loqabe loTsvangirai bevalela uWelshman phandle selokhuluma okwakibo okwesihloneni kungelandebele phakathi. So engikutsho lapha ngamafitshane ukuthi nxa bengaridanga ukhetho njengoba bavele baqala ukuriga ukhetho ngo-1980 akulandlela abantu bakithi abangekela ukusivotela khona ngoba inhlupho zonke esikhuluma ngazo abadala bayazibona bayazivuma njalo bayatsho bathi iminyaka yonke le beswele umuntu ongasikhulumela asilungisele zona. Ungakhangela sohlupho lwamatitha esithoneni agcwele imathibele yonke le nigrians efundisa uziyefika ku-ECD. Amabandla nala agoqela iZANU labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula bakhuluma ngento ezinjenge inhlupho ze-education lama-employment opportunities athethwe aniwa abantu bempumalanga. Bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa ama-problems ahlupha abantu. Siyithi kuphela ibandla kajezi elikhuluma li-adressa inhlupho zabantu singapolitiki. Laba abantu abaningi abazezi inhlupho zabantu kodwa bayapolitika beqela abantu bakithi.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, sixoxelayo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uMike Hove weStudio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Thabo Sibanda ongusakhulayo owalahlekelwa ngumzali ngesikhathi segugrawundi. Sixoxa ngokuphulwa kwamalungelo abasakhulayo abebandla eleMthwakazi Republic Party ababetshengisela umongameli Emmerson Mnangagwa esenkonzweni eZimbabwe Trade Fair. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Ulibona njani udaba lolo?
Okay. Mina umbono wami ngabantu labana kamboni into erongo ngabakwenzileyo ngoba kade bezama ukutshengisela ubuhlungu obungaphakathi kwezinhliziyo zabo njengabantu. Lami ngomunye owafelwa ngabazali, bebezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinhliziyo zabo. So ngokubona kwami mina amboni into erongo ngabo. Kungaba lensolo sibilokuthi mhlawumbe kungaba kusechurch bangafanelanga ukuthi betshengisele ukuthi enkonzweni kwenza into ezinjalo. Manje ke ngenxa yokuthi mhlawumbe bebengalathuba bengakwazi lokuthi kumbe bengakukhulumela ngaphi lokho kungaphakathi kwezinhliziyo zabo, bakubone kufanele ukuthi la umongameli azwe isikhalazo sabo kumbe bone lokho abayikho khona.
Ubona ngani umongameli Mnangagwa kumele ayenzeni ukuze ayilungise le ndaba?
Mina ngesingami ngedwa umbono wami ukuze nje izinhliziyo zabantu abafelwayo labafela izihlobo lathi nje sinjengokuthi siyafelwa ngabazali ngakuyenzakala ngakuthiwa kumbe uyabakho uyakhompasetha ungaba kabili kumbe kube ukuthi uyabaholisa izimali ebakhompasethe ngemali ezama ukududuza ethoba amanxeba lana khona kumbe kube ukuthi uyenza inhlelo ezinjengama-regression ngoba kithi le emathebeleni North kubolupane akula regression.
Wena awungitsheleke njengoba umongameli siyambona he's now in areas abogobulawayo, ubona ngani i-presence yakhe khonapha is an example yokuthi uyazama ukuxolisa?
No. Akungeke kube yikho lokho. Lokhana ikuvala abantu lokudinga kuphela ukuthi ithole support. Kodwa ke umuntu ohlakaniphileyo uyaphumela egcekeni. Nxa ngikonile ngifowethu wena. Ngikonile. Ngeke ngithi ngingadlula eceleni komuzi wakho ngithi njengoba umbonile indlela yokuthi ngixolise kuwe. Yabona into kanjani? Kumele ephumele egcekeni etho ebe le saying ebe lelizwi eliphumayo ukuthi abantu bakithi indaba le ngiyayizwa ikhulunywa 1 2 3. Yabona njengoba ngingakhuluma ngathi mina nginze sho mfowethu njengoba ngitshela ukuthi ngafela ngumzali umamami wayengumuntu ongafundanga ongakwazi khona ukubala incwadi yesiNdebele. Yabona mina ekukhuleni kwami ngakhula nzima sengikhule nzima lanxa ngingayo esikole eprimary uthole ukuthi akula muntu obuye khangela amabhuku ami ngenxa yokuthi ubaba kakho mina ukuthi akula muntu omunye ozangisapota ekubaleni amabhuku acina kugrade 5 ngasuka lapho ngakwelusana lenkomo zabantu. Xa ngisendisa inkomo zabantu ngibuya vele anto laphana benzama ukuthi kumbe mhlawumbe ngithole lami isicathulo sokuthi ngigqoke umama lobelima kwamphana ngithengele 10 kg yentanyelo ukuze kwanise ukulima nje ukuze lathi sikwanise ukuthi labanawo bami basapote babona ukuthi kunjani. Kodwa zonke zona lezi zinto kulinxeba eladalwa yikho khona ukuyana and elingeke lilungise. Yabona
njengoba sesodela duzani ngesikhathi sokhetho ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga basemathebeleland.
Ya abantanga bemathebeleland mina into engaya advise abafowethu kuphela ukuthi madodana sebenzeni nzima njengoba bezivele sisebenza nzima lokhu ukuthi sithenjiswe olunye uluthi esingakalubona ukuthi kungenzakala kunzima kakhulu oyelusa inkomo wabo ziqine ayelusa inkomo aphelele khonapho kuphela ngoba intuthuko kangayibona emandebeleni njalo futhi singakhangelela ukuthi sithi government thina ngasisiza ngayo.
Hayi ngikuzwile kahle sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo obuhlelo.
Hayi ngiyabonga.
Balaleli, ngile themba lokuthi limzwile usibanda. Bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngumike hobe lilale.
Asizweni ezamasiko lokuphila kwabantu.
Kanjalo koko bethu babe tetela mazo.
Kanjalo nje ngesiXhosa ngodaba olunye oluqhathekile kakhulu. Udaba lokuthi nxa abantu begula abaningi baya ezinyangeni. Lokhu ke kugoqela labantu abasontayo kakhulu. Lapha sigoqela labafundisi. Mina hlihla ngoba lo umfundisi omkhulu waphostile Midian Dube. Ngiphinde njalo ngibe lo mama uzakhile Lilene uMadube. Ngiyalibingelela isihlobo sami.
Ngiyabingelela labalaleli.
Hayi siphile kakhulu. Ye ngikhathe ngawe baba mfundisi. Kuyini okwenza ukuthi abantu lobo umuntu esonta ugcine esenyangeni nxa ukuthi sosezimphethe kubi la?
Ake siqale ngokuthi Dube umuntu wonke ombonayo ophila emhlangeni ungumuntu kamoya. Lokho abathi ngesilungu wonke umuntu is a spirit being. So umuntu especially kakhulu thina la eAfrika ivele ukudalwa kwethu ukuzalwa kwethu sizalelwe sikholwa ezinyangeni. So umuntu lanxa esedendukile weze church nxa ebona ingani izinto azihambanga ngendlela yena befuna zihambe ngayo uyakholole kuthini angabuyela lapho ayevele ethola khona usizo abe sehlanganisa izinto lapho aphuma khona.
Siyawuza kakhulu ke mfundisi Madube, nathi udaba khonapho ungathini?
Ye udaba lukamfundisi ngiyaluzwa, kodwa iningi labantu sivele singabantu lamasiko. Abaningi noma umuntu akazahamba ekholo yabe sengonzeni akholo, but ungafika isikhathi sesana sokuthi uyabe segula kakhulu uyahamba emasikweni ayidinga ukuthi iproblem ingabe kuyikuyini. So kufika futhi ngokholo lwakho, abanye bangahamba benjalo besiya ezinyangeni bafika baphole baphinde babe right, but angapholi umuntu wangikhona akayekeli ukusonta uyabuyela futhi ahambe lokhu esonta. Abanye njalo abaya ezinyangeni umuntu uyabe lokhu esithi uNkulunkulu uzamphilisa, kodwa azaza engxenye igcine ephila, abanye kugcine kusehlula kugcine futhi ebuyele siye ezinyangeni. Of which kusibisela futhi ukuthi ngaze sibe singabantu abamnyama kumbe abantu abasebetshintshile ngokholo, but isiko lethu lisiko vela sililahle siyala silokhu esilalo ngoba okwenza ukuthi umuntu egcine ebuyele siya khona ezinyangeni kutshengisela ukuthi usiko lulwane sakhula savela sadalwa sithole okhulu belwenza. Yinto yabevele kwazi ukuthi noma ngaze ngikhule kodwa abadala babehamba beyitshaya amathambo laphana laphana badingisise xa ukuthi kule problem umuntu ayelatshwe aphole.
Ye baba ke mfundisi, ukhanya ngazani ke nxa sesikhangeleke khonapho siyabona ukuthi enkonzweni ngale kuthiwa lezi zinto zamadimoni akutshaya ngamafutshane sibili ukuthi khonoko kwezinyanga ngoma demoni yini kume kuyasebenza
yonke into dube isebenza ma uyikholwa thina asikholwa ukuthi kulenyanga esilisa kusilisa konke kuvela kuNkulunkulu so uma umuntu into eyikholwa angasila ngokholo lwakhe kodwa ke thina enkonzweni sikhole ukuthi umuntu angathandazelwa abekwizandla angithi lothini lo James encwadini kaJames uthi ukhona yini ogulayo phakathi kwenu makabize abadala bebandla bambeka izandla bamgcobe ngamafutha ukho umthandazo womuntu okholwayo uyasilisa isigulane so kasikholele ebuhlanganiseni isiko yebo likhona kodwa ungabheka yona into ekhulunywa ngumadube abaningi ababuyela khona lezinyangeni bekholwa kababuyele nini babuyele busuku okutshengisa ukuthi bayazi ukuthi ngemva kwensindiso kusila kungele endaweni eyona lanxa umuntu angaze asile ethethi uzakhola ukuthi usile enyangeni ngoba ingqondo yakhe lokhu ikholwa ekuhlanganiseni
bala amafitshane madube
ukholo lwakho yilo lokupholisayo isiko lethu lisiko dube akulothi singalibalekela njani
hayike udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosikazi Sakhile Line uMadube ngiphinde njalo mbonge u-apostle Midian Dube asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube silani
babe lobo logogo kangele zinyezi ziyawagcina amasiko
Sibonge uGibbs Dube obesethulela ezamasiko ngesizwe eziphathelane lokholo.
Ngolamukela ngenjabulo enkulu ngesonto kunjenje uhlelo lwethu lapho esikhangela khona ngezokholo ngupractice Jeremiah. Kuhlelo lwethu namhlanje silomfundisi osebenzela esigabeni seMathebeleland South umfundisi Benoni Ncube. Siyakwamukela mfundisi.
Mina ngumfundisi Ncube uBishop Ambassador's Christian Fellowship uSepetrich ikona phengikhona.
Waqalisa nini ukuba ngumfundisi?
Uba umfundisi ngaqalisa ngo-1993 kuqeda eBible College eBTC eHarare.
Kuyini vele okwakwenzayo ukuthi ungene kulo msebenzi?
Okay, ngathi ngincane ubaba makade ngumfundisi owayeleader leli bandla during that time. So ngakhula ngumntwana ohamba e-church. So ngeza enhliziyweni yami ubaba mbathi likhula during that time kwakunzima izinto zinzima abafundisi bengatholi anything. But mina ngathi ngikhula ngezinkulunkulu ekhulumisana nami enhliziyweni yami ukuthi kumele ngitshumayele ivangeli ngceda abantu kwenze ukuthi bekwazi inkulunkulu ebene-relationship ekhuthu nonkulunkulu.
Ye khona ngapho ngase-Bite Bridge lapho osebenzela khona kulapho kulokhu khona lakathesi?
Ye ngaqalisa ngisegwanja kodwa ngise-Bite Bridge. Nge-Bite Bridge ngabuya ngo-year 2000 ngizoqalisa ibandla leli.
Lilawo njalo kwezinye indawo?
Lilawo ama-churches emesini South Africa, lemesina le-Victoria, le-Toyando, eBulawayo sine-church, eGwanda sine-church, etawo lapho emaziseva ikhwethi yama-churchi amaningi angafika ama-19 kulapho esaqalisa khona eGweru le-church, eGwekwe sine-church, eBinga sinama-churches 40.
Okwamanje-ke mfundisi Ncube ngizacela-ke usinike ivesi yalamhlanje njengoba kungesonto kunjenje njalo ubusuchumayela ngevesi yona le.
All right. Okay, ngizafuna ukukhuthaza omunye umuntu engxenye onesprit esitiye oyisabayo especially abanje ngamakristu ngasibala ku-1 John 4:4 Bible lithi khona, "Little children, you belong to God and you have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world." So ngifuna ukukhuthaza abanye abantu abasabayo empilweni zabo, especially ngamakristu bayakhonza but bayesaba abalaqiniso lokuthi ku-2018 kwini okuza kuba kuhle kambe impilo yami izoba kuhle yini. Kodwa ngifuna ukuthi silandelele sonke ukuthi iBhayibheli lo ongaphakathi wethu mkhulu kula lo eselizweni. So uJesu ngayiphakathi kwakho uyakupha amandla ukunqoba ama-enemies akho, laba abangabe zama ukuwisela phansi, amadimoni osindo angabe zama ukuwisela phansi asithandazeni. Baba wethu olungileyo, namhlanje siyathandaza, ngithandazela baba ispecial pilizwe lakithi laseZimbabwe. Sithandazela baba amangcwele ukuthi bakwanise ukubusisa bonke abakugavumenti, bonke thixo wamangcwele, labantu bonke abaseZimbabwe, babusise bayenzele kahle, basize bengesabi lutho kodwa bethembele kuwe thixo wamangcwele, uJehova olwelayo, uJehova obhibelayo. Baba babusise bagcine ngendlela emangalisayo. Siyathandaza ukuthi thixo wamangcwele bayenzele kahle, bebona isandla sakho uNkulunkulu wamangcwele ezikhathini zobunzima, bayenze bephumelele, bapha amandla amatsha ebona ukusebenza kwakho. Konke nginikeza kuye, kuthi sonke umuntu olaleleyo namhlanje ngalesi sikhathi bayenzele kahle baba, bayenzele kuphumelele, baqinise ngegama likaJesu. Konke sikunikeza kuwe ngegama lomfelethu uJesu Kristu. Siyabonga sithi amen.
Belilalele uhlelo oluphathelane lezokholo lesiKristu. Sesifike-ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngibonga umfundisi ebengixoxa laye namhlanje, umfundisi Benoni Ncube.
Asizweni umculo kaZintsha Ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Sizweni umculo kaZintsha Ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo kulandela ukubotshwa, ukutshaywa nokukhululwa kwamalunga aleli bandla etshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.